Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olomgela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 18 ngokuhlangu la 2024 ku Kipstube. Endabeni zethu lamhlanje. Abantu abaningi bakuchothoza kwethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni awenze lomkhokheli wakwele Russia.
Ama political parties ndona esenze ama pronouncement ukuthi afuna izibantu bani. Esiza kubona ekugcineni ukuthi kuzaba le compromise.
Ziqhubekela phambili inkulumo zokubumba uhulumende omanyano kwele South Africa.
Imkhuhlane nje yabongqondo yimkhuhlane esihlupha emakhaya, so asitholi i-treatment ekwanileyo.
Izakamizi zikhala ngokuswelakala kwemithi lemitshina emakilinika lezibhedlela emaphandleni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abantu abaningi eZimbabwe bachothoza kwethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa osemhlanganeni eSt Petersburg kwele Russia, lapho atshele khona umkhokheli wakwele Russia uMnumzana Vladimir Putin ukuba kahlalisekanga ngobudlelwano belizwe leZambia eleMalawi leleMelika. Uthe eleMelika linika amazwe la imali yozomvikela ukwenzela ukukhawulisa eleZimbabwe. Bathi bekungamelanga uMnangagwa ethule lokhu ngoba kuza kwenza amazwe la angadlelani kahle leZimbabwe. Mnangagwa uphinde njalo watshela uPutin ukuba abafuna ukuthatha impisi ezikwele Zimbabwe bayavunyelwa ngoba ziningi kakhulu. Kodwa uPutin utshele uMnangagwa ukuba ilizwe lakhe lalo lilempisi eziningi.
The Voice of America.
Ziqhubekela phambili inkulumo zokubumba uhulumende womanyano kwele South Africa. Ibandla le-African National Congress lehluleka ukuthola amavoti eneleleyo kukhetho olusanda kuqhutshwa ukuze libumbe uhulumende lizimele. Axokozela amabandla ezombusazwe acelwe ngele-ANC ukuba ancedise ukubumba uhulumende. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, siqoqele ingcwethi kwezombusazwe Mnumzana Fortune Mlalazi.
Sesizwe kuphela amaphathi epronouncer ukuthi ubani kasimfuni, kodwa okufanele bakunanzelele ukuthi inature ye-negotiation igcina isenza ukuthi ama-demands obukade wafakile ekuqaleni aphethe ungazange uphumelele kuwo ngoba kuyasokufanele ucompromise. So ama-political parties ndibona esenze ama-pronouncement ukuthi afuna izibani lobani. Esiza kubona ekugcineni ukuthi kuzaba le compromise.
Ye, nxa sukhangele kodwa kuyaphumani, i-ANC ngeke yazimela yodwa yini?
Ye, le ngenye option elayo ye-minority government, kodwa uhlupho lwayo yikuthi sithathe umzekelo sokapresident we-ANC uRamaphosa. Lama cases akhe anjengephalaphala angareyizwa e-parliament kube lula ukuthi kuthiwe vote of no confidence. I think bangayi-avoida ngoba bazawe belohlupho olukhulu kakhulu. I-ANC yebo ithungamele ekhethweni and isikhumbula ukuthi yele ele 40% idinga just above 12% ukuze yenelise ukubusa. Ngibona ngani kuzaba la maqembu athile azagcina ehambe ku-coalition layo i-ANC. Indaba ye-national unity le ejiyeni wade ikhuluma ngayo ngibone ngani ayisoze ipase. Singagcina sile coalition ye-DA kunye le-ANC, kodwa amalunga e-ANC ayalamaneni. So i-ANC phakathi kobunzima, head or tail, uski esasimdlala emadwaleni elwagwelo, i-ANC part wenkinga ngathi ithi head kuzayichaya, ukuthi tailor kuzayichaya. So isebunzimeni obukhulu kakhulu.
Umnumzana Fortune Mlalazi ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo wexoxa le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Kwezemaphandleni izakhamizi zekaChechete esigabeni seWange zikhala ngokuhlaselwa yimikhuhlane ekuqela embukuzane, ingqondo, inyawo, izithuthwane leminye engelaphekiyo lula, zisithi akula mithi lemitshina eqondileyo ezibhedlela zikahulumente, kubika uNokuthaba Dlamini.
Omunye wabakhala ngohlupho lolu ngumnumzana Mandla Nkosi Mudenda oyisakhamuzi esigabeni seChisuma, othi amakilinika emaphandleni kawalamithi njalo lentengo yokuzelaphisa ezibhedlela ezizimeleyo ilukhuni.
Umkhuhlane njengabo BP, otshukela, umkhuhlane njengeyamehlo, amaqolo, amadolo, amafitsi, so imkhuhlane njengabongqondo, imkhuhlane esihluphayo emakhaya, so asitholi i-treatment ekwanile ukuthi sisizakale.
Omunye wabaphathekileyo emzimbeni ngumnumzana Philip Ncube oleminyaka engamachumi ayisitshiyagalombili lengxenye 82 othi uphila nzima.
Ngibulawa zinyawo, konke amadolo, konke iqolo, isisu, ikhanda, kade esamehlo kasaboni, ngingumuntu nje osetshona ehlezi kuphela.
Omunye njalo ongaphilanga ngunkosikazi Florence Mkandla owesigabeni seHlanganani esidobe.
Kade singangisakwanisi ukuba ngusobhuku sokuthi uthi hhayi sengithiyele ukuthi bangenise umntanami ukuthi abe usobhuku ngoba ngisakwanisi ukuhamba.
Uncube uthi loba besiya emtholampilo bafika badluliselwe phambili ukuyahlolwa emtshineni, kuhlupheke imali yokubhadala.
Ukuthi akubone udokotela uyabe efuna imali, mtshina yangakhona kasi alienelanga la, uyathi yafikuza sokuthi umtshina onjalo use-Richard Morris esibhedlela khona.
Isikhalazo sakhe sicizelelwa njalo ngokhansila wekaChechethe umnumzana Give Me Again Moyo, othi baningi abaphathekileyo emakhaya kodwa ngesimo semali bagcina bedlula emhlabeni besemakhaya abo.
Njenge-cancer yona umuntu udla give up, uhlazidele ngonxa ukuthi uwakwazi ukuthi i-cancer kayelapheki, kodwa kungabe kade ethole imali umuntu lo kade ezakwanisa ukuthi ahanjiswe noma ayenze i-chemotherapy lesasiyizwe eyenzakalayo kwezindawo.
Umoyo uthi isabelopho sesonke semathebhele North selabantu abalemikhuhlane efana lebalisiweyo, ngakho kuyadingeka ukuba uhulumende ahlenge uzulu ngokubelaphisa. Inkulumo yakhe isekelwa luphenyo lweZimbabwe Vulnerability Assessment emaphandleni akulesi sabelo olufakaza ngohlupho lwemikhuhlane kulindawo. Ngokomzekeliso bathi inani labantu abangamachumi amathathu lesithupha, 36% baphila negcikwane le-HIV, kwande njalo imikhuhlane yetshukela, e-high blood pressure, izithuthwane, ezinso, ufuba, izinyawo leminye. Imizamo yokuxhumana lesikhulumeli sogatsha lwezempilakahle umnumzana Donald Mujiri yehlule ngoba engabe phenduli imibuzo ayithunyelwe ngumsakazo lo. Kodwa uhola isabelo lesi umnumzana Richard Moyo uthi sokwasungulwa ukwakhiwa kwesibhedlela esizamela isabelo lesi eLupane esizahlonyiswa ngemitshina lezinsuku. Ngimele iStudio 7 ngiseka Chechete eWange, nginguNokuthaba Dlamini.
Lamlela nampawa fobembula,
lamlela ntwandwe,
lamlela
lamlela ntwandwe,
lamlela
lamlela mshweshwe.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe ngusithandekile Mhlanga ku Studio 7 namhlanje.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sicubungula ukuqakatheka komkhosi wenxwala, kulandela ingxoxo eqhutshwe ngalolu daba kuyona le iviki njengengxenye yeBulawayo Arts Festival ehholu yeMcDonald's emzilikazi koBulawayo. Sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala
ongomunye wabakade besabela ulwazi umphakathi ngenxwala njalo ekhokhela intombi zomhlahlandlela ezingamajiji.
Inwala ibikhangela ngesiko lethu, njalo ineyiko yezinto ebisenza sithole izulu, sithole ukudla, ngokabe ukhange bebe ukuthi inqalo kwesikhathi sokuyabiza emidabini yethu sibika sesibambe ukuthi sithole ukulima isikhathi sokuthi nxa sokufika futhi ukuthi kudliwe nxa sokusetshenziwe kuyobikwa futhi obokuvikela imikhuhlane imikhuhlane enjengabonyongo enjengani na abantu sebelande ihlobo sokulima ngoba inqwaba bekuyisikhathi sokuthi khona abantu babisela okwechumi bekufanana lokuthi babisela okwechumi kuza inkosi iphayizini yona kwayo ibize likhona ngoba bekusabikwa mhanjiso enkosini inkosi kubize ukuthi ivumele abantu ukuthi bangazidlela sokubikiwe
sikubonile embuthanweni obuqoqiwe owencwala ungomunye wabakade besabela abantu ulwazi yiluphi njalo olunye ulwazi olwabele abantu njalo abesifazana bangena ngaphi lapha ukuncwala lamantombazana
abesifazane bangena kakhulu ngoba yibo abanamandla abantu babananzekela ukuthi omama yibo ababusi abakhulu yibo amabutho amakhulu uyabona i-50-50 kuzele ikhona la kudala besingayinanzeleli ungananzeleli ukuthi omama yibo abakhangela ukulima yibo abakhangela okokudla yibo abagcina imuli so bayangena kakhulu enqabeni ngoba yibo abakhangela ukuthi imuli zidlile ziphatheke kuhle ziyaphila bekhangela ngokuthi omngabo yikho uzakuthiwa kuba amakhosikazi uyabona ababuthi isikhathi esiningi behlala besegangeni bezilile odomama basabe bengekhaya belungisa zonke izinto lezi njalo inqwala incedise kakhulu njengoba bebelila amankazana amatshitshi bezofundiswa amatshitshi ukuthi bazivikele enqwabeni khonaphoke kwengxenye yokusindiswa ngendlela yokukhuliswa kuhle nokuziphatha ukuthi bengayi emacansini isikhathi singafiki engakwazelelwa engaka indlela yakhe yokuthi ayikwenza ingakafika besephonde uhambe emacansini bezivikela futhi lomkhuhlane njengakubonaka ongulazi ama-s t i so ibilungisa amankazana kakhulu inqwala ngoba bebefundiswa ukuthi baziphathe ngendlela yokuzivikela
kungavuma ukuthi umkhosi wencwala lo uqhutshwe kulezi nsuku
ye kufanele bevelibiseli kufanele bezenzeli ngoba uyabona isizwe sethu sililimele ngoba sibahlise ukwenza imikhuba eyayivele isenziwa ibavikele okuqakathekileyo ukuthi kumele kubuyisele kwenziwe sesiqalile njengoba besekuqalile kunje sekuqalile sokubeke kuye phambi abantu besifundisa isizwe sifundiswa kusenziwa nendlela ezizakwenza ukuthi isizwe sokekisa ukuthi sithole amanzi khathesi izizwe abikho ngenyakhono khathesi abantwana badlakazekile baphephuka buhlungu bazikenula benziwane nokuthi akusabambela imikhuba lamasiko ethu abantwana sebephenda ukuba ngabantu bokuzihambela nje azenze naphila impilo yakhe nje umntwana wasekakuvikeleka khona kuhlaka okwakukhona yikho mina ngithi kubuleke kubuyeke kuyenziwe singasebenza futhi kube kuhle lohulumende nxa engavuma angathi zaleli into ezinengile ngathi zimele ithithi siphile silandele imikhubo yethu angamangala lelizwe lingabuyela ebuhleni obukhulu benhlonipho enkulu nokugcinakala kwesizwe luhle lakhona-ke yibo abangasinda kamthakazi bekuvele kukhona ngifuna ukuthi ukufuna ukusebenzisa yikho bekungala mkhuhlane ebuningi bengalazinto ezimbi zonezo ezibona zisenzakala ngoba bekunemikhubo ebikhangekwa yinkosi namakhosikazi
leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Patricia Chabalala ophatheke kwingxoxo yokuchasisa ngokuqakatheka komkhosi wencwala asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
siyawankulu sithandekile Mhlanga wothi ke sike sizwe ukuthi uChris Gande usibhadeleni namhlanje
lingalitshona njani silukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Zibusiso Mhabahaba Mkhwananzi isikhulumeli sogatsha lwabatsha kubandla le-MRP Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Linjani balaleli bomsakazo? Yebo, sike sathi ukubotshwa kuyona leyo uLwesithathu odlulileyo sibotshelwa ukuhlambulula lokukhipha ingcekeza ekhona egangeni esigcwele egcwaliswa ngabantu bokuza abazibiza bona bethi bangamapostori. Egangeni lapho into esihlangana lazo ikakhulu lapho besikhona ngaleli iviki besiseporweni endaweni yeCountry Park lapho esingathi khona bagcwele khona kakhulu ukudlula indawo zonke zakobulawayo. Uzonanzelela ukuthi basakazi labalaleli kulezikhali abazisebenzisayo laba bantu ezigoqela imhedla yezingqamu, indiwo, amanarithi, amapikitsha abantu afakwe emabhodleleni, amagama abantu abothelwe ezihlahleni. Ongakunanzelela okwinto kwakhona awungeke utsho ukuthi lisonto ngempela kodwa ngathi kuhlangene lokuthakathana phakathi. Esikwenzayo sihamba sichisa lawa amalembu angamaflag abafakayo njalo laba bantu abaningi sebelemishasha balemikhukhu balima lembida khona egangeni okuchaza ukuthi ngabantu asebehleli banzinza akuseyo sonto kuphela kodwa sokuzindawo zokuhlala lokuhlala khona kulabantwana abancinyane okufanele ukuthi ngabe basesikolweni kodwa bekhanya labo khanya kungamakhosikazi alabo bathi omathi baba.
Manje abantu bona laba ngabantu abavele besithi kuyini abakwenzayo?
Labo mathi baba abanye bakhona kulelo lisonto abanye sibathola bengabantu vele abadakiweyo okuchaza sobala ukuthi akula nkonzo eyenziwayo.
Sike sezwa umanisipala laye esithi udaba lolu luyamkhathaza usefuna laye ukuthi angenele. Selike lezwa yini kumbe lahlalisana laye umanisipala?
Umanisipala singakaqala uhlelo. Uhlelo siliqale ngenyanga le edlulileyo nge-Wednesday ngoba sinanzelela ukuthi ngokwesintu ilanga lango lesithathu ilanga lamazi. Yikho lathi sikhethelwa nalelo ilanga lokuthi sibakhiphe. Bona sesibakhiphile emalokitshini phose wonke wakobulawayo agoqela laphana enoxim agoqela iCountry Park onjube olobhengula wonke amaganga enkulumane iganga lasephumula. Umanisipala sakhuluma laye sahlala laye phansi wasichazela sobala wathi yena imizamo ayizamayo iyehlula ukuthi khona bebakhiphe laba bantu. Yikho lathi sikubone kufanele njengezakhamizi labahlali bakobulawayo ukuthi sizisukumele sibasuse laba bantu.
Ungasitshela ukuthi amapholisa aze alibophe alethe secala bani njalo umamangala ube ngubani?
Wona amapholisa ebengakasiyethesi icala kodwa obemangele kukhanya ngomadzi baba omkhulu okhangele wonke amachurchi wona lawa asegangeni day bebe sebehaye amabhawu ukuthi azotshaya amalunga wethu. Ngokunjalo lawa mabhawu babuye behamba lawo lamapholisa kodwa ke sebesithatha basisa enkambeni safika sawachazela amapholisa uhlelo esingalo. Lawa amapholisa abatshela ukuthi labo abalamvumo yokuthi baye egangeni basebesixwayisa ukuthi ngalesi sikhathi besephenya lolu daba akumelanga kube lomuntu osegangeni. Lathi basebesinikeza i-warning bathi akumelanga sibalande futhi njalo ngoba besokulodlame besokungathi kulofuna ukuchayana phakathi kwamabhawu abe hayo ngabomadzi baba lamalunga ethu.
Ungasitshela ukuthi amapholisa aze alibophe alethe secala bani?
Bekungelacala ebese silethesiwe kodwa uma simangalela onguye umadzi baba omkhulu ebe kusemangalele ukuthi indaba sichise amalembu abo lokubulala indiwo zabo ngoba bebekhala ngokuthi thina siyenze i-property damaged entweni zabo abazithengileyo. Bebalisa lokuthi indiwo zabo zingama $80 udiwo lulodwa ngoba zinengi kakhulu indiwo laphana esifike sazivulala maningi kakhulu amaflegi laphana esifike sawachisa. Kodwa ke icala akusabhalwanga docket. Amapholisa sekunanzelela ukuthi sabachazela ukuthi thina sachisa lezi zinto kuyikuthi kungaphandle kwesiko lwesintwini ukuthi kube lamadende asegangeni awu bazwisisa yikho ukuthi ukusuka kwethu enkambeni.
Lo ke bekungumnumzana Zibusiso Mhabahaba Mkhwananzi isikhulumeli sogatsha lwabatsha kubandla le MRP ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngevikezayo sikhathi sinye. Lilale.
Siyabonga kakhulu Chris Gande, ungadinwa lakusasa. Kwamanje sike sizwe udaba oluveza imibono kahulumende weMelika.
Abesifazane labatsha bayinsika yokuthula lomfikela emhlabeni jikelele ngokutsho komanyano wamazwe omhlaba o-United Nations. Impela nxa ukulinganiswa kwamathuba obulili kungakhuthazwa ngesikhathi sokukhula, ukuthula lomvikela kungaphathisa ukwenqabela ukuthi kungabi losapho oluvimba ukuthuthukisa kwamathuba abesilisa labesifazane. Ngokunjalo, inhlelo eziphathisa abesifazane zingancedisa ukukhuthaza umphakathi ozinzileyo. EleMelika kade nakukholwa ukuthi ukuphakamisa abasakhulayo kuphakamisa abesifazane. Ukuphakamisa abesifazane kuphakamisa abasakhulayo. Ukuphakamisa bonke bobabili kubaphakamisa lokuphakamisa umphakathi wonke ngendlela yokuletha ukuthula lokuvikela umhlaba wonke jikelele, kutsho omela eleMelika kumanyano we-United Nations unkosikazi Linda Thomas Greenfield. Ngokuswelakala kwenhlanhla siyazi ukuthi sikhuluma nje abasakhulayo, ikakhulu abesifazane, yibo abathinteka kakhulu ngesikhathi sempi. Impi iphazamisa imfundo yabo, yehlise amathuba elakusasa eliqhakazekileyo. Iyavimba amathuba abo okukhuluma okusezinhliziyweni zabo, inciphisa amathuba okuphatheka kwezomnotho welizwe. Kungakhathalekile, sesibone abasakhulayo bemisana lobunzima lobu emhlabeni jikelele besiba yibo abazilungisela elakusasa labo, kutsho u-ambassador Thomas Greenfield. Kumele senze konke okusemandleni ethu ukubaseka lokubaphakamisa abasakhulayo laba. Le indikimba yomkhankaso weleMelika othiwa The United States Strategy to Prevent Conflict and Promote Stability otshengisa usekelo lwethu ekuvimbeni impi ekhona kathesi kukhuthazwa ukuphatheka kwabasakhulayo labesifazane. Kusetshenziswa ubuciko obubanzi obugqugquzela ukuthula lomvikela. Ayisikho kodwa ukwenza, yikho esimele sikwenze, kutsho u-ambassador Thomas Greenfield. Le ayisimgoqo esibamba ngamandla ukuthi amazwe ayilandele njengalokho okuthiwa ngabanye. Le yimigoqo ecelwa ngabasakhulayo balawo mazwe. Ekugcineni, ukuthula lokuzinza kungaba khona kuphela kungaba lenhlelo ezikhuthaza ukukhulumisana, kutsho u-ambassador Thomas Greenfield. Ngokunjalo, kufanele ukuba sisebenze ndawonye ukubuthelela amandla abasakhulayo labesifazane ukuze sisebenze labo lamuhla lansuku zonke.
Leyo bekuyimbono kahulumende weMelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Njengenhlala yenza, nanti uhlelo abaculi bethu. Thank you.
amaqanga yamculo esintu okujima negazi lona uthokoza nokamncube weqembu lemenemene bakwethu ngithi anginazisi ukuthi sesiyikhiphe i-album enja esihloko sayo sithi imali yami Elfam yatholakala nje kumathi zisalisto zonke nje akhona ubani Amazon obani bani namayela Spotify Spotify nabo Apple Music iTunes njalo njalo nje ikhona bakwethu futhi ke kule albhamu ngisebenze nala madoda evele bengisebenza nayo ekuqaleni ubabumaqhude Mkhize lo ngebhadle sesishiyile emhlabeni ushiye edlala ubasketball wakhe ngendlela emnandi kakhulu kulead guitar sisebenzise uThemba Tsotsi Dlamini lo wayedume wayesedlala abakhwenyana nabangani nendoda engaziwa noFelewa wasekuthi kuma-keyboard sasebenzisa uKhehla Nkosi hhawu udlale kamnandi ufana kamnandi ngendlela yesimanga bakwethu imnandi albhamu niyithola nje itolo ngezema-digital stores ya imnandi ngoba phela abantu abaphesheya Nkosi amabuhlungu kunzima ukuthi sibadayisele ama-CD ngoba bakude kakhulu ama-USB so kuyikho ukuthi beyilandele kuma-digital stores Noma uza kwethu esinaye ukhuphe 0834852104.
Lisitshele phela ukuthi ujanjani lundoda uyazi usikhumbuza ama Soul Brothers libona njani ke ingoma zakhe lizibona njani ingoma zakhe zonke lezi kodwa ke kulokunye sifisa ukuthi silitshele khona kulabantu bakhuluma ngezenguqu lapho ukuthi Zimbabwe Warriors leSoto bakhala abantu bathi 2-0 khonapho ke ukushaywa kunzima kakhulu ukuthi iqembu leZimbabwe balishaya ngenye indlela ebuhlungu kakhulu sike sibone ke kulobusane emgumbo uthi kambe kwenzakala ukuthi isicele ku-CAF sicele la kuzipha ku-FIFA ukuthi kuye kuvalwe phela ezomdlalo lezi sibonazana iZimbabwe kayenzi kahle kuzobuya ke udumo oluhle uthi hayi phela sibonazana uBrito kayingcono kakhulu kunalokho esikubonayo kuzobuya ke uSmisani uthi akuxotshwe amazigi la avela eBhilitane adlalela amaqembu amalutshwane angaziwayo lapho ukhuluma ngamajaha lawa awenguqu kodwa sibuyele futhi sizwe ke ezomculo siyaphambili change uTelemans umenemene sikakehlukana nesihlobo sethu sikesikhangela indaba yezigokhela abantu abaningi bachothuzwa kwedulwe umongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni awenzela umkhokheli wakule Russia. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olubhalisa ngemjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.